So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthukuthele phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wezanu-PF okuchaywe sobala ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera izolo.
I-documentary ye-Al Jazeera yembula amaqidi lawo athi wona asekela iZANU-PF ngoba besithi iZANU-PF yiyo yaletha uzibuse.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ividiyo le ijonge nje ukungcolisa ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo.
Uthule nalo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu.
Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebe kubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF.
Kwachiya iMDC Alliance achi siyamkolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phezu kokuthaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo ngumsakazo kamabonakude we-Al Jazeera, wona othethe iminyaka emibili uphenya udaba lwenkohlakalo ephathelane lokwebiwa kwegolide elizweni. I-Al Jazeera yethule ihlandla lakuqala le-video yohlobo lwe-documentary elamahlandla amane. Le-documentary iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa kwamanye amazwe, umnumzana Hubert Angel etshela intatheli zindaba zalumsakazo ukuthi kulula ukungena elizweni lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo abesethenga ngayo igolide ukuze ihlambuluke ibe yimali eyamukelekayo. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba eveza ukuthi inkampani edinda imali phansi kwebhanga le-RBZ layo ilesandla kubungilimbane lobu. Abanye abathintekayo kudaba lokuchaphazwa kwegolide elizweni nguKamlesh Patin owake wabotshelwa amacala afanayo kwelekhinya, uEwan McMillan, Simon Rutland labanye. Asenelisanga ukukhuluma labantu laba, kodwa uRushwaya yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi uzakhuluma kunsukwana ezizayo nxa lolu daba solulesisombululo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ liveze ngolwesibili ukuthi seliphenya inotho ka-Angel leka-McMillan. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le eliphikisayo LCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa, yena othi
i-documentary ye-Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF yaletha uzibuse. Iqinise likhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu. Into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis ngiyosekhitshwa kudokumentary ngendaba zegolide lelizwe. Ubusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sowaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzana advocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusuthi labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.
Ividiyo ye-Al Jazeera le iveza ubusela obuvele busazakala. Umnumzana Swithani Chiroza, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC koBulawayo. Untungamili uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudokumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudanisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo ukulena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi konoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha umuntu ole uyase ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, labo okukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo esekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU PF. Abanye ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedale lePolitbureau esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primaries olokudinga amalunga amakhansili lawo edale lePhalamende, lanxa bengasoze bencintise kwelweSenate ngoba kusesama. Abasuka kumabandla eMDC njalo bekhangelelwe ukuncintisa kukhetho lwama-primaries eZANU PF bagoqela umnumzana Tongai Mathuthu lo Simon Chidakwa. Unkosikazi Lillian Timvios owayengowebandla le-MDC Alliance osekubandla leZANU PF uthi kasoze ancintise kulolu khetho, kodwa uyathokoza ukuba kuleli bandla ngoba akula ntando kaZulu kubandla le-CCC lapho asuka khona.
Ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ngijoyine iZanu PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ngibonile ukuthi i-opposition vele nxa bekhuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule CCC, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi iformwe ngubani, ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebe yi-CCC, bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo, kumbe angikwazi ukuthi ibizo langkhona sokuthiwa yini, izwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni, bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana u-PF, ngicela nilikhangele ukuthi khathesi abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary election. Nanti ngizwa abanye kuthiwa kwakhona kule i-constituency labantu 17, kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate 1 bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, sokusala nje kulo muntu 1. Ha, mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kule democracy. Yikho esengubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edim Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-president wethu u-president Edim Nangagwa ewine futhi. Yeah, izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapho. Hayi, izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama esithi ufuna ukuba ngu-president, ngu-president we-independent because kakahambi ku-Congress, kakaindosewa nge-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election. Kanti yi-democracy yangkhona besithi asisafuni izanuphepha, baya besithini? Babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries njalo ubona inganamathuba akho anjani?
Izanu PF is a part ele constitution. Nanti, so mina ngajoin i-party 2021. Khathesi it's 2023. Kutsho ukuthi mina so far anika qualify nje ukuthi mina njani. Ngime. Kodwa u-president wethu uthe umuntu wonke kame. Umuntu wonke kame. Mina ngase ngicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani. Asikagwani. Kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo. Abanengi, abanye bama kuma councillors, abanye bama kuma MPs, banengi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami sizafika, singafika, ngiza kuma lami. Azange ngichiye i-opposition because ade ngifuna isihlalo. Ngichiye i-opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999 kulama MDC amangaki sivala khathesi, so lize lifike lisithi lina so kule into ethiwa yi-CCC, abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungu. It's just like an organization eformiweyo, kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka ama-candidates noma u-president wangkhona engama, u-president we-independent because kakahambi ku-Congress kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-election.
Lo bekungunkosikazi Lillian Timvios, ilunga lebandla le-ZANU-PF owasuka kubandla le-MTC Alliance. njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC yena othi kusobala ukuthi unkosikazi Timvius kalwalwazi olweneleyo ngendlelo zebandla leCCC
kambe umama uLilian Timvius engathi uyajabula kuzana uPF ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda ngumuntu ethe simhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuzana uPF samfisela inhlanhla enhle ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo mbe yiward mbe constituency baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengozulu abamabandla ama human rights lamamandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiwo kuthiwa ngama stakeholders ngoba uMP uyabe yinational representative eParliament kameleli party umelela abantu lokho kuthiwa thina si phakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa siyesaba ukuchaya ama primary election hathi abantu sebejayela into ezindala thina sibuya ngonyawo lutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo umama uTrivius simfisele inhlahla enhle uma la izana imvumile hayi gasebenzele isizwe hayi isisu sakhe singokushwela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists kusasa mdlanizana udilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC engasihluphi ngathi ngakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo badle imisebenzi imigwaqo konke hhayi kuhoza nalathi thina injongo yethu yikubusa sikhuphe izana uPF esihlalweni constitutionally njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali besilemali lonyaka yithi esibambe esidukwini
njalo iparty eyathiwa ngumama lo ayisiyo CCC wathiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke kubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama primary elections kafunde kuhle ezwe esikuchoyo siyabonga
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luthi uZulu ukoloda lolugatsha imali edlula amadola emelika angamachumi amabili lanye US 21 million dollars. Okuyimali yezikwelede zamanzi ilizwe jikelele. Isikhulumeli salolugatsha unkosikazi Majori Munyonga uthi ingxenye yemali le enengi igolodwa zingatsha zikahulumende. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sokulungiselelwe ukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho kuhlelo lokukhetha ama-primaries azenziwa kusasa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
37 yinjani ihlobo labangani nabo khuluma ngogobela ogobela umfana wasegwandla umfana wasegwandla siyalizwa liyakhuluma ihlobo labangani lonke Ngicela into engifuna ukuyibuza mina ukuthi njengoba bathi America ibhale ibhuku, ibhale ibhuku. Hayi bathini, bathini, bathi Jaziro wathi itizokhipha information yonke yaseZimbabwe. Kanti into yangkhona ye noma zikhipha information kuze ukuthi le nto le incedane. Incedane ngoba khoze izobhala, i-America iyabhala amabhuku noJaziro yakhona izokhipha information yonke ukuthi uzosinceda ngayo. Ngoba khoze wayo uJaziro bangkhona labo labo America bengayilandi straight izana. Abayilandi straight izana beyikhiphe. Beyikhiphe. Hayi kona uyositela ukuthi babhale, babhale ibhuku. Babhala noboJaziro bangkhona bathi bakhiphe information, information. Angeke usize ngalutho lokho, angeke usize ngalutho lokho. Nambona usiza ngalutho esihlobo labangani. Amboni, amboni. Ngoba khozi lalaba amaNdebele lawa asetshenziswayo lawa. Asetshenziswayo labo maphathini ko-CCC naboZanu PF. AmaNdebele wodwa akhuluma. Angeke uze umuntu esihlonini ekhuluma. Angeke uze umuntu esihlonini. Hayi nabo bakhuluma ugawule labothuma labo bani ama esiNdebeleni. Nangale futhi lantwambani le bathi awumunzora. Ekamunzora yangkhona le. AmaNdebele ahlala ekhuluma. AmaNdebele akhuluma. Angeke ulize abantu besihlonini ekhuluma. Hayi, welani tshintsha amaNdebele ecele tshintshe please. Hayi tshintsha amaNdebele ecele azinika amakhwapha kulapho kuyo phezu ngamakhwapha amaNdebele. Hey ngiyabonga imugobela, imugobela ngicela ifunde le yami le note ngicela ifunde. Yezu amaNdebele noma azenzile noma azenzile bazohlala benganto bazokwenza. Ngongabambani kwethu.
Kutudio 7 kutudio 7 basakazi nabalaleli nami ngimpawule ngoba ngingenela ngala kunini lami wagcina ukuzwa ngikhuluma ku 7 ngikade kumamula ugawule lapha ePaula ngendaba yokusinekela igold ugawule bantu uyamuzwa ukuthi uyethukile shem ugawule kwisitayi hayi uyangekile umdala lo sekuyikuqinisela nje kuphela ukuthi uzathini wavela wavuma wathi laye wayijoyine usathane ngoba ujoyele izalo ufana nokujoyela usathane kuzima gawule ukuthi uphube kudala wabi kodwa ayi akubuhlungu lokho akubuhlungu lokho yazi ukuthi ibizwe liphukudwe kanje alaba abantu babotsha laba akuziwa sobona buke wena kodwa into nokuxamxama kodwa umfana yena lonyaka gawule dala kubavicile umfana tyamfaka ya umfana sifika
sanibonani sanibonani bantu be studio 7 abahle okhulumayo ngupromisi wakwancube waselupane ngasejotsholo center mina isicelo sami sithi yini bantu be studio 7 besicela nje umnangagwa angasijwayeli mamhlambe kungenzeka akwenzeke ilizwe liqunywe sina bantu besiNdebele simesodwa angabe lokho nje esincindezela nathi sinawo amalungelo wethu amashona ayimele wodwa nathi siyimele sodwa besicela abantu abahle besicela kakhulu ukuthi lapha khona umnangagwa awuzwe lumbiko ukuthi sicela ukuthi le mali yakhe lokho ayinikeza abantu nezimoto zakhe ethi uzofaka namajojo kwathini thini hayi cha lokho ke hayi akakwenze kube khona ngale esishoneni thina besicela nje siNdebeleni ukuthi ilizwe malihlukaniswe sibe sodwa thina bakamthwakazi sesikhathele ngamanga kamnangagwa siyahlupheka eZimbabwe ngikhuluma kanje mina ngise South Africa ngiyabonga kakhulu bantu beStudio 7
salibonane lokho ngiyakhuluma bakithi ukukhuluma wabiji kamba uyazi baqinisile ukuthi sihlakaniphi impela siyaphila ezisizelo ukuthi sihlakaniphile kanti cha kasihlakanipha nangu ugawule ukhulumela abantu abatholwe etshontsha imali ngokungekho emthethweni siyadayisa elinye ilizwe laseNigeria bathi iNigeria bathini leli lizwe eDubai thina siyalamba ngapha bona bayadayisa indlela abafuna ngayo kubuyela umama nawe sekutswana uthi omama kumele basekutswana emakhishini behole 1,800 ebhula hayi inhlamba bafithe esizweni esimnyama sincindezelana kanje hayi lokho hayi kumele bakulungise impela kumele bakulungise impela bezithathe njengomakhelwane siyabonga
ngendlela abantu ababelodlame ngakhona kwangenza ngami esikolo ngenyawo ngakhupha ama What is causing that? Why being a good one? AmaNdebele, they must move away from AmaShona. They make a channel. Ngoba lokhu vela kwasiza ukuthi because AmaParty AmaShona avula AmaParty asebenzisa AmaNdebele ukuthi bakhulume ukuze AmaNdebele bavote. Mayiqedwe kubavote laMandi bazimela labalala. So AmaNdebele kaphume ezimele wodwa engabi le ndaba ukuthi azahlupheka kumbe njalo. Akulandaze mina ngoba lelani lije libuswa umhlobo othile kuphela. Kalibuswa imihlobo ngoba silabo sathi fika kona pa isalapha kubuswa umzukuswa umshuthu ibuswa umtswana ibuswa whatsoever they don't care and long we are doing right if you are in the party so elezimbabwe libusa lishona kuphela police ukuthi njani ugawule kazama ukuthi ekezibone ezinoka amakhwapa umdala
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indubo lokhu zelekana kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukubotshwa ngeviki ezayo phezu kodaba lokufumbathisa unondinda owaya emacansini laye. Kulomunye njalo owesifazane osehambise uTrump emthethwandaba wesigaba seNew York esithi uTrump wamdlwengula endlini yokulinganisa impahla esitolo ngeminyaka yabo 1990. Gambe uTrump othi ufuna kuncintisa kukhetho oluzayo uzaphumelela na yena igama lakhe selingcole kangaka. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. UZulu uthukuthele phezu kokuchaphazwa kwenotho yelizwe kanye lokuntshontshwa kwegolide okwenziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF okuchaywe sobala izolo umsakazo kamabonakude we-Al Jazeera. Ababe ngamalunga amabandla aphikisayo asebekubandla leZANU-PF bathi bemukela ngenjabulo isinqumo sedalele Politburo esokuthi bengancintisa kukhetho lwama-primary elections alelo bandla kungelani lesikhathi asebe ngamalunga eZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa lilakho ukulalela ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30 njengalokho esikwenza nsuku zonke.